VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chana njani mthakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Yey abantu basukunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela-Mandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engingakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba ama-Chinese afisa ukuthengxi afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ofike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesizalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxele lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela Mandela osishiye namhlanje. Lami ngize ngidabule kakhulu ukuzwa lokhu.
Kuyini okukhumbula ngayo?
Siyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe nxa ebhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esedele, wasala elokhu evutisa amalangabi omlilo ukuthi wena hhayi abantu be-South Africa kamabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwini la waboshwa, siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga aba 491 days, bemvalele isikhathi esiningi. Uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganabo abantu bakhe besikhathi esihlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uwini akazange wakhathala, uwini uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwesikhathi inkululeko uwini namanje vele umuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubancenga omama besilwa against apartheid, kodwa akekho esingakufaka kulesi izinga elikawini.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uwini siyazi ukuthi ye kuke kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule qembu lele okade lithoma ngeAfrica Football Club, esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okwekulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayithesa icala lokuthi wayikhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunanga ukuthathaniswa lokuthi uwini wenzeni kwele South Africa siyazi ukuthi uwini lezinto ezithi ayekho nje okadelela amalungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo ayekho ongalazi ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uwini siyakwazi ukuthi sisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially ayintsha ukuthi khona bebazivuse.
Lo mnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcweti ecubungula izombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathi ntambo bakahulumende abalitshumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni singazi kumbe umnanga wakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi so engxenye bazama kuzokube lo khetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe kufakeni imali eZimbabwe ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomoni ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithela funa ukutshala imali eZimbabwe kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya bona bayekhayele ezomgodi kakhulu kuma diamonds ku-gold nje bese ngathi kuma minerals bona zani bayekhayele ukuthi besake imali ezinjene ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphatha amandla za kulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona lapha nohulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi lapha abakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba ebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangela ngeZimbabwe kuphela siyanti sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangelela kubo Lesotho kubo South Africa kubo Tanzania bakhangela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhathi le-VOA ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqikilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuthineyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshela uGibbs weStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo ukuphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe sithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungiswa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu, kuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, ikhothi yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi ikhothi ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhothi eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhothi ahlanganisa amazwe amaningi ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe koBulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe lale iCongress koBulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo koBulawayo e-Whitefield. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izehlakalo esezenzakale koBulawayo ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule then iCongress ye-MDCT umama uMagube usenza ikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyaka indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona libalekela udlakela.
Yikho kanye sibile sikubalekelayo ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana ne-MDC Alliance kusuka kube lo dlakela kusukela oluze lube khona kunyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungenadlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi silandelayo sesisele lawo angene kuground azama ukulungiselela abantu kethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi wohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula, bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole udokotela kade bezamnika igazi. So udokotela bebengekho baku-strike ngenzo kokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but awukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngaphi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathesi ngikhuluma nje uzibuhlungu abantu abamnikele nabathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami, ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa, ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo, khona ukuthi bebhalelwe i-prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu, uyathi umbamba somuntu vele kutshethi vele bangicina ukumbona nge-Friday, sibabizile amanesi sabakuthi umntwana isandla sivuvukile but sisafonela udokotela wethu sesilinde ukubona but abanye siyemba bonile ku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo, abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha, akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesa lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela ku-doctor. So kunzima vele, ngibona ama-patient amaningi ayafa no i-attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi sisimelele ama-doctors lokuthethisa ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga, okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane, amadokotela kulensuku akustrike, kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo, ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa, izigulane lokho ezizithengela imithi. Ukukhanana kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile, kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lezanu-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lephalamende, ama-primary elections, ngesikhathi inkokheli yaleli bandla egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla e-Davis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthatha kuma-provinces, ama-provinces ayawakhangela from there bayenza ama-remarks abesehamba ku-national legislature bayekhangela
yini. Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna bengathi hambisa nizahambisa. Nxa bezitholele abantu nami ngizazitholela. Lokhu okuthiwa mina ngifuna ukuba yi-leader, to me, I'm not used. That is bad. Usho ukuthi ngifuna ukutshela abantu ngifuna ukurikhokhela. Abantu bathi sicela usikhokhele belezizathu.
Umelela ukuthi abantu baza kutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nxa ngingatholanga ithiwa begin training tomorrow, that means I want. But by the end of the day tomorrow, I will say what.
Khona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukhozela sizokuswelakale. Lenxa ushuti ungakhozela abantu abasizekele ukhozela. I know, she's like kidding. Awali mpukane nxa sifuna ukuthi ujule phala kumbe sifuna nozitele ukuthi hayi singaphuzi. Basoze kwenzakale lokho. Ingane e-church bakhozela abantu. Bozo inqabe goze lokusemthethweni okuqondile okuze ukuthi bagoze lokusemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bagoze lokusemthethweni so ke ngikwazi ukuthi ngaqilwa njani lapha engayi-one the primaries but bafaka omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingani kuzayenza ukuthi kungabi lokuxilibezela?
Well, ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona ayino yikudala abantu kwakungama-champs ngoba lokhuyana kwakusenziwa i-group lane-G40 engafuni umuntu yaso-G40. The reason why I don't even tend to work, why was the same? That's why I went to Parapana, I know.
God, that's yes, what if you go call Nabanya Bakacha and look at a G40?
Well, anyway, then now 20 chan, a command, and you 20% very good.
Long Nomsana David in law for his Patamanta 7 Zalizan PF, Sikotela Erobula Wayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders linqobe ele Dynamo semdlalweni we Kasulaga Premier Soccer League obuse Harare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCASP Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobe eleNicroot nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona elilemiklomelo elitshumi njalo elinqobe leBulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eMandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elitshumi ngakuqela eleChickenin kanye lele-Highlanders ngemva kokuba eleChickenin libhuqe eleJapan Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi eleBhoso litshaye eleDynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba leqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMutare City libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi eleTriangle litshaye leZPC Kariba nge 1 kanya. Iqembu leZPC Kariba yilo lodwa elingakatholi ngitsho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalo nyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMutare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos bebikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labo somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.